So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazo we 37 namhla ngomvulo mhla ka 13 kwengwezi 2019 igama lami ngugibs dube endabeni zethu namhlanje ibandla lezanupf lithi umnumzana nelson jamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla emdc Kodwa ibandla le-MTC lithi kuyamangalisa ukuthi elezanupf yaxozela ngokwethulwe ngumthethondaba okumayelana lobukhokheli bebandla leli.
Kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazi zwana kayisiye nkosikazi ofuza abe nkosikazi lamakhelwana wakhe kangibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi ukosikosikazi lakhe kube ngubani.
Kunzima okunye okumangalisayo ukukhulisa abantwana kwele Melika. Sizalethulela umculo kaCharles Banda zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kumele umnumzana Nelson Jamisa achiye isikhundla sikamongameli webandla leli njengalokhu okwethulwe umthethwandaba. Bathi abangeneli kulokhu okwenzakala kubandla leMDC loba befuna ukubona uJamisa ngoba bafuna ubona uJamisa elandela imithetho yelizwe. Umthethwandaba we-High Court usanda kwethula isinqumo esithi uJamisa kangenanga ngemfanelo esikhundleni sikamongameli webandla le-MDCT akhethwa khona ngumuyi uMorgan Tsvangirai. Omunye walabo abathi uJamisa kumele aphume esikhundleni lezi kungakenziwa umhlangano omkhulu weCongress ngeviki ezayo ngumnumzana Joseph Juma webandla elibusayo.
Ukungena kukababa uJamisa esiya phezulu asiyo into eyaphuma ime kahle, yinto eyajijumezwayo. Angazi kumbe kwakuyikuncindezela umama umakhupha owayemunye owayekuvice president owayekhethwe edaleni le-Congress yabo e-MDC yini, kumbe yikuthi zingenele yini, kumbe yikuthi yinto esifazana yini, angazi. But khona okwenzakalayo kwenzakala ngaphandle kokomthetho webandla le-MDC. So yinto vele esingayithanda kuziwa ukubana ukukhwela kwaba uJamisa esiya phezulu yinto engazange yenziwe emthethweni.
Siyabona ke kulabanye abantu abathi ukhanya ngazani ibandla leZANU-PF lilesandla konke lokhu okwethulwe umthethwandaba. Ungathini, ungatshela abantu uthini kona?
Into emangalisayo mina yikuthi kona abantu bathanda ukuthi kona nxa kule nto emele iphume endaweni emthethwandabeni ngale nxa kungeke kufeza yabo sebehlele kuguqula bekuze abantu asengepolitiki sebeanta yiZANU-PF. Kodwa mzukwana, nxa umthethwandaba ufake isinqumo esandini yabo uzuze sithi hanti abona-ke bezulo flow yelokhu nalokhu nalokhu, that's being double standard okuziwe ngabantu khonapho. Abantu kumele bevume ukuthi nxa uthe wadliwa edliwa peacefully and gracefully ukwamukele uyokhangela ubana uphamanise nga kunokuthi every time nxa kuphume impumela engahambelani lawe usuphikisana nayo. Pho wena usufaka lo muntu ofuna ukungena kuresi ukugijima ulula ngokufuna unumber one, nxa waso number one uzihayi vela kuhambanga kuhle, sure uzaba ngumuntu onjani nxa usuka njalo. Abantu babafunde ukuthi kona nxa into iphumile ngendlela engasiyelebe ekhangelele ngayo bakuvume bathi gracefully accept njengaloko engakwenzayo mphilanda kampopoma constituency ngemva kwakho konke loko engakwenzayo la. Kodwa ngingaphikisa ukuphuma ekhethweni bekhetha izahalelakomoya e-challenge angizange ngitshone ngisiba kumbe sezani ngavuma ngathi hhayi intando yabantu mina sengihlala phansi ngelele-ke u-Charles akagijime nathi le button le lami labafuna ngisekele khona ngizamsekela noma engo-MDC nangezanupeni ayizeshe ngingabhala nakutwitter nakufacebook konke lakuye personal into zaka ndoda nxa ubona sokunzima nguya mina lami and the pillar of knowledge is that we need the number of our end of the day. Sifuna abantu bethu bahlale kuhle ekhona abantu babukeli
ungaba xwayisa uthini abantu be MTC ngakona ukuke isinqumo esithethwe umthetho ndaba kumele benze
nxa uthamisa a popular exclaiming that he is ngakayeze into efaneleyo athiye njengokuthiwe komthetho ndaba babiza icongress njengokuthiwe komthetho ndaba nalana uqalwazi nomzelwane ngiyabe ngu-s d kabiza icongress angabe uthamisa ayemudla umakhuba efeyafeya abe sesiba ke ilida yenzithi epheleleyo engelakungundengundi ngaloko khona kathesi isesimbo zobati kanti nxa uvele ukwazi ona uphophelelo yakusesabani khona ukuthi wenza into lanti sithi kona rule of law landela phela umthetho umthetho uthi kona awukho lapho okhona ngendlela eqondileyo so kulungisa ulungisise ubuyele kuhle kuhle angahle aphakuthamlethi hayi okay isondaba sikhulumile ngiyakuvuma lokwana hayi asabenge ucongress dazazi nonzela ngoba thing u-s g zizi icongress ntoda bayebizi icongress afika azinda konakade anikabasho into enhle ngaleyo
umnumzana Joseph Chuma ngumsekeli webandla le-ZANU PF sixoxe laye ekobulawayo abalandeli bebandla le-MTC bathi kuyamangalisa kakhulu okukhulunywa ngabasekeli bebandla le-ZANU PF ake sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MTC ekhuluma ngodaba lolu
savela sakutsho kusukusele ekuqaliseni ukuthi izanu injongo yayo ngeyokuthi idilize amabandla wonke aphikisayo kusukusela ngo-1987 leze beginyizapho umbono wezanu yokuthi afuzange iphikiswe izanu iyakwazi ukuthi yona kayenzelanga lutho olumangalisayo abantu bezimbabwe nabantu bezimbabwe babefuna ukuthi bebuswe ngomunye umbuso otshiyeneyo so ngenxa yalokho-ke bazama ngazo zonke indlela ukuthi bedilize i-opposition engabi khona kwakhathesi abala enye i-opposition ngaphandle kwe-opposition ekhokhelelwa ngoba kuchamisa so bona-ke ngokubona kwabo ukuthi sibisikile bekwanise ukuthi bephile beyizanu bekuhulumende kuze kuyefika ku-2023 kufuze ukuthi bedestabilize i-opposition nxa bengasakwenzanga khonokho kutsho ukuthi abantu bazasukuma bangasukuma abantu bethu esiye esithwekeni ubukhokheli bayabelawo obuvela ku-opposition yona leyo okuyikho okungafunwa yizanu
uma sikhangela-ke bona bakhanya ngazani bathi uchamisa kasuke ngoba kathesi sokusoba lokuthi ngazangangene ngemfanelo esikhundleni lesakiso sona so khonokho-ke ukukhuluma kwabo khonokho kini kutsho nxa usukhangele sibili usujula sibili akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuthi lina ligcine lidinga umuntu abamfunayo
baqalisanga kathesi kwaqalisa ngabomathemadanda bakukhuluma bephuma nakuradio naku-TV bonke nabomswangwa bonke nabochiwenga besithi bona ngabe kuthiwa kuyangena uzibani uchamisa nguyophambanisa i-MDC anti yabona ukuthi khonokho gift kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikaziwana kayisiye nkosikazi okufuze abe ngunkosikazi kamakhelwana wami kangibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi ikosikazi lakhe ngakube ngubani so-ke izanu laphana kusobala ukuthi bona bafuna ukuthi bethi thina kasikhiphe umuntu abangayisibo abamfakayo ngumuntu wafakwa yithi njalo njengangiye ngumuntu wafakwa yithi uyakhitshwa yithi hatshi ngezanu izanu kabayenze nje khonokho akuyikho abatshontshela khona ama-election batshontshe ama-election besithi bafuna ukuthi befake umbuso omutsha bafuna ukuvuselela umkhonono bafuna ukuletha imisebenzi yikho esikukhangele ukuthi bekwenze bethiyane nathi ngoba thina sazifakela umkhokheli wethu nguye umkhokheli esihamba naye awungeke watshintshwa ngasemadali ukhuphe abamfunayo ngumbe uDouglas Mondlosi amfunayo hhayi mbonangani bangabathatha bebaphe izikhundla kuzani khona ngani
ye bona bathi phela linganza khona okokuthi liqhubeke langekhongorosi yena ebuyayo labo selephula umthetho bakhuluma phela la
hhayi umthetho bona abathi uyabe wephule thina kasiwazi ngoba anti yabona ukuthi i-judgment kuyani ungayikhangelisisa kuhle eyakhanya ukuthi yabhalwa ngumuntu owaphuma lo khuphe oku-m d c t thina kasikho ku-m d c t thina sasuka kudala ku-m d c t saba leyethu iparty ukhuphe waphuma laye wathi yobaleka lebizo ethi i-m d c t uyakwazi ama-election adlulileyo thi sisimile saba i-m d c alliance so ukuthi umuntu ehambe esithi yena uhambise court umkhokheli we-m d c t hhayi asikwazi ukuthi yabe sitsho bani ngoba wethu kazange kevelelwe ngumkhokheli we-m d c t ngu-m d c ngumkhokheli we-m d c alliance and khathesi siya kucongress icongress yethu yiyo yakhetha umkhokheli bethu asitshelwa ngamakhothi ukuthi senzenjani
umnumzana prince Dubeko Sibanda ngumlandeli webandla le-m d c elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa Sixoxela eseHarare. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi abaqondisi ababili bohlangothi lukahulumende olubona ngezemigwaqo olwe Zimbabwe National Roads Authority sebetshiye umsebenzi ngenxa yobukhohlakali obusendaweni leyo. Ababili laba ngobebambe isikhundla somqondisi wezinara unkosazana Madeleine Mujokoro lobehlolisisa ukusetshenziswa kwezimali umnumzana Shadrack Matengabadza. Sokubotshwe lezisebenzi zezinara ezifika phose amajumi amabili okucatshangelwa ukuthi zantshontsha imali njalo zazifumbathiswa ngabantu ababedinga amacence ezimoda. Uhulumende uthi ukubotshwa kwabantu laba kuveza ukuthi kunenge okwenzakala ezinara lapho kulokubukhohlakali obumangalisayo khona. Usanda kuvezwa ukuthi izinara ibihlawula abanye abaqondisi bayo imali enengi yokulungisa inwele lokuzilolonga ngemithina yakulezinsuku ebizwa ngokuthi ngama-gym ngesilungu. Iphephandaba le-The Standard libika ukuthi umnumzana Kembo Mohadi lo-retired General Constantino Chiwenga abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa bahola inkulungwana ezilitshumi lane zamadola $14,000 ngenyanga. Libeka ukuthi lokhu kuvezwe emaphepheni asemthethwandaba afakwe unkosikazi Tambutsani Mohadi osesehlukana lomnumzana Kembo Mohadi. Unkosikazi Mohadi ufuna ukuhlawulwa imali yesondlo umnumzana Kembo Mohadi efika inkulungwane ezilitshumi lantathu zamadola ngenyanga $13,000. Akwaziwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhola malini ngenyanga. Uhulumende uthi induna uFelix Nhlanhla Mangwe Ndiweni ukhulume kubi lentethelo yezindaba ngokuthi amazwe entshonalanga kumele afakele inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho ukuze ibone ukuthi konke lokhu ekwenzayo kwele Zimbabwe akuqondanga. Umnumzana Nick Mangwana okuhlangothi lukahulumende olukhangelane lokwethulwa kwemibiko uthi izijeziso zenotho lezi zibhidliza ilizwe leZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisanda ukuthola izigidi phose ezingamajumi amathathu amadola $2.7 million ekuthengisweni kwendlovu kwele China nakwele Dubai. Indlovu iyathengiswa ngemali ephezulu yalethela ilizwe leZimbabwe inkulungwane ezedlula amajumi amane amadola $41,500. Kwamanje ke sokuyisikhathi senu phela siyakwazi ukuthi kumele lilethe phela imilayezelo etshiyeneyo lisebenzisa iWhatsApp kunomboro ethi 0120246530318. Ake sizwe ukuthi abanye benu batheni namhlanje.
Linjani, thina siyaphila. Hayi bakithi sesiphila nzima lapha eZimbabwe shuwa. Amafutha kambe nxa se-R85 lapha emakhaya ichukela siyi-R70. Siphile njani kanti kuyenzakalani sibile elizweni lethu leZimbabwe? Yibe sakuvotela yini bakithi? Alike lisincede sibile uhulumende lokhona. And lapha emakhaya abantu benkosi sithwele nzima. Sinatha amanzi edamu ale doti ale zibungu. Lokuthi kuyenzakalani? Asilazibhorani lapha ekhaya iplumbi. Singabantu abadubekayo bakithi shuwa. Asikwazi ukuthi siphephele ngaphi, siyenzeni kanti kuyenzakalani sibile emakhaya lapha? Siyabonga.
Ngingufidele Sincube ngiseBotswana wakwakhathesi, ngisebenzele eBotswana. So kade kulo mamazali, umamazali behlala estendini sethu eplazini okuthiwa kuseFox. I think kungaba yi-10 kilometers or so usuka khona, nxa usuka emganwini usiya khona eMadoboti Street. So incwadi le engiyithumezile ngikhula liyibonile enikezwe ngamapholisa kuthiwa funded by mhlaka 15 sibe sesisukile endaweni nale ukuthi indawo leyo sasiyithengile kulo baba kuthiwa nguDube owayesinika indawo leyo. Kukhanya ukuthi wayetshelwe likhiwa iplazi lelo sesibe sikhathi sibile ama-8 years to 9 years hlezi khonapho. so sokuthiwa mhla ka 15 sibe sesisukile sihleze okungekho emthethweni. Yikho ngiyithi bengicela ukuthi nxa studio 7 senelisa asi-investigatele ukuthi vele kuhamba njani ukuthi sikuzwisise kahle kwinto kwangikhona. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani sizwe sikamthakazi, sizwe sikamzelikazi kambashobana okhulumayo ngupaul umfaka amasuku bhansi etholotholo embi yakhona inkomo zakhe ngiyazishiya ziphuza ziphushane emaklebhini kwaze phela umfula ngithi ugwabaza yabuya awubamba amanzi. Bakithi okusenhliziyweni yami okungihlupha kakhulu yindaba yebhoso, kwenzakalani kwakhalanyonini kwezikamashobana, kwenzakalani Mthwakazi, vuka Mthwakazi silungiseni le ndaba sibone ukuthi singaphuma kanjani kuyona. Nanti phela iqembu lethu lidlalela emsileni welogu yeligi yasekhaya eZimbabwe. Ye, kanti inkinga ekuphi sizwe sakithi? Nanku phela sisiba namahloni sizwe zahlekisana ngathi iqembu elikhulu kangaka kambe shuwa. Abantwana bakababa iyo nje into emphathisa ngamahloni futhi enithelela inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu izihlobo zikaThixo. Ye, hayi okunye ke hayi into zomhlaba basiyaziyeka zidlule. Kodwa ke nanku phela isizwe sakithi bakithi sitshona sisiya phansi, kuqhubekani kanti kwenzakalani eqenjini lakithi ke elakamthwakazi i-Highlanders ibhoso ngenkani ithila moya.
Linjani? Mina ngingumoyo owesilobela. Uhlupho lwami olukhona ngikhala ngalabo abathi abantwana besikolo kumbe umntwana angatshayo. Thina ukukhula kwethu sakhula sitshalwa, yikho namhlanje siqondile, yikho namhlanje silezindlu ezimileyo. Singakhangela udubo lwabantwana soluyandile kathi singakhangela koBulawayo la kunsuku eziphelileyo kubotshwa abantwana abangu-130. Yindaba naleyo eyalethwa nguhulumente yokuthi kuthiwa umntwana angasatshaywa, umzali ungatshaya umntwana sofanele uyobotshiswa. Mbona ela kusasa labantwana mina liyabe lilahlekile. Bona abantu abajonjalo bona bakhula ngalesinesikhathi sabo bakhula betshaywa, befundiswa betshaywa, beqondiswa indlela. Namhlanje ngezwa lotwa umkhulu walokuzento othiwa uDiwa Mavinga, ngezwa isihluleka layo ukuthi aphi incazelo eqondileyo ethibile engasetshenziswa ekulayeni abantwana. Ngezwa igagaza akula ngenye indlela engalayo abantwana ngaphandle kokuthi umntwana ayethuselwe atshaywe ngoswazi. Kufanele kusetshenziswe uswazi ezikolo. Mina owami umntwana sibili ngiyalengiyani ngayatshela umbalisi ukuthi owami umntwana akatshaywe ngoba thina yikho sakhuliswa ngakho, savela sakuthola kukhona. Lokhu okunye okuyimithetho sokusiza nabantu othi umuntu akucabangileyo esendlini yakhe ebuye efakele athi sokungumthetho okwelizwe lonke, akamboni kuhamba. Ngoba bona abanaba abantwana nxa bengafuni ukuthi ababa abantwana kabatshawe lokhu zikabalwe lapho abavimbela ababa abantwana. Ngoba thina bethu abantwana sifuna beqonde njengathi kathesi abantwana kuhamba bedakwa benathi okudakwayo loba phambi kwabadala babhemimba nje abasayisabi ngoba umzali kasenantsho amandla. Amandla sephomba ukuthathwa ngumthetho, sithathwa nje ngumuntu ocabangileyo ukuthi yena ufanele ayenze lokhu abe kuthathe kufake ebantwini. Sokusisinda thina abadala okunye okuyimthetho sokufakwa, sisakuzwisisa ukuthi ngokuyimthetho okuqondileyo ukuthi isizwe siyakhike kumbe sokungokuyimthetho okuphomba ukuthi asazi. Ngoba isizwe sakusasa angiboni lapho esiya khona xa singahamba le mthetho enje. Umthetho kawuvele ube ngumthetho oqinileyo oyamukelwa ngumuntu wonke, ayikho nto ube ngumthetho womuntu ozifakela wona ahla uqinisa ahlathi yikho sokufanele kwenziwe ngabantu. Amboni, and mboni umthetho lowo ungabuye ebantwini, singawala, asiwuvumi umthetho lowo njengalo. Ngiyabonga.
Ye, siyabakhulu-ke labo abafisa ukusithumezela imilayezelo yenu. Lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 0102-465-0318. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ilizwe leMelika leChina aqhubekela phambili elwisana ngokuthengiselana impahla. EleMelika lisanda kukhuphula intengo yempahla eyenziwa kweleChina. EleChina lithi lalo lizakhuphula intengo yempahla evela eMelika. Kube sokusithi ke ilizwe leSaudi Arabia lithi libulele amalwecatsha afika phose ichumi esabelweni seKatif. Ilizwe leli lithi amalwecatsha la abefuna ukuhlasela wele iSaudi Arabia. years. Ngasi sikhangela ke kwezi ezihambelana lokwemelika. Lamhla sixoxa lonkosikazi Sithabile Dube ohlala eGeorgia khonapha ke kwelemelika.
Ngivela eGwanda lapho engidabuka khona kodwa ngendele eMbelengwa.
Ye, akusitshela ukuthi ungaphi khonapho ke ma?
Mina ngiseGeorgia eDouglasville. Phansi Atlanta.
Kunjani konapho?
Hayi, kulungile nje kuphela ukuthi sikhumbula khona ngasemva. Njalo izinto nxa uvele ngowenye indawo uyajwayela kodwa ezinye wazijwayeli. Ngamafitshane ngingathi kulungile.
Kodwa kunjani ukuhlala elizweni leli leMelika?
Akulula, kufanele uzimisele. Ma wabuya ungutishala ungazikhangeli ukuthi uzaba ngutishala lapha. Ma wabuya ungudokotela ungazikhangeli ukuthi uzaba ngudokotela. Uzangena phike ngumsebenzi ozawuthola.
Ye, siyabona ukuthi imisebenzi vele itshiyene kakhulu njalo abantu bayazigqaja ngemisebenzi yabo. Kwenziwa kuyini ukuthi kanye abantu bezigqaje nje ngomsebenzi loba nje abanye abantu bewezisa kwamanye amazwe?
Bayazigqaja ngemisebenzi yabo abantu. Abanye bayabe sebehambe baya phambili. Baba ngonesi abakhulu, baba ngodokotela abakhulu, baba ngabatshayeli bezimoto ezinkulu. Abanjalo abazuze imisebenzi ephezulu, hayi bakhanya bayazigqaja, abanye abazigqaji. Kube lalabo nabo abazuze imisebenzi enjengokuthi bagezise izindawo, okunjengokuthi ngingathi housekeeping, kumbe ngithi abancedisayo kwabagulayo. Abanye bayazigqaja, abanye abazigqaji. Babonga ngoba bekwazi ukuthi lapho abavela khona kube kuzima.
Singathi ongani kuzima kakhulu ukuhlala kule Melika kuyini?
Kusendaweni yokuthi ubhadale lapho ohlala khona. Akula kusasa, akula nini. Nxa sitshaya isikhathi bhadala. Njalo obunye ubuzima lapha eMelika yimpilo. Nxa ungawelwa yikwehluleka, ukugula, ukuya esibhedlela, hayi kuyabiza. Kube sekusithi nxa ungela insurance kukudube kakhulu. Nanxa unayo insurance esikhathini ukuthi nxa ungelatshwa bese bekhangela ukuthi kwelapha kwakho kubathathe isikhathi esinganani, kumbe imali enganani, imithi yakho inganani. Nxa ususiyathatha imithi kumbe nxa usubhadala ukuhlala, insurance ibhadala okwayo, la usubhadala futhi ukuthi hayi bo, kanti insurance ingene ngaphi kanti njalo iyabe ingenele kodwa-ke imali ibe phezulu. Lokhu sithi yi-copay.
Ye, akufani lamanye amazwe aseduzane anjengeCanada, kumbe lamanye aseduze kunapha?
Angithembi ukuthi kuyafana. ECanada bathi ezempilo hayi kuchiphile.
Unkosikazi Sithabile Dube udabuka kwele Zimbabwe sixoxela eseGeorgia khonapha ke kwele Melika. Kwamanje othi siboneke ukuthi abantu bathini khonapha-ke kufacebook. UPamela Khumalo uthi MDC Alliance baliqembu elimi lodwa kodwa basebenzisa impahla ye-MDC. Sike sizwe-ke njakuthiwa-ke silobaba lapha ecingweni, sike sizwe ukuthi silobani baba Bhekisipho, kunjani? Ngiyaphila kakhulu, uvuka njani kodwa? Ye, namhla sikunika 1 minute sibili, ukubona njani ofuna ukukhuluma ngakho khonapho, andifuna ukukhuluma ngeposo.
Ya, abathenga ama-players lawo bantu.
Uhamba njani kodwa?
Abathenga ama-players, everybody players. Badlala i-game bayazi i-game grand, then the only thing amele bayenze everybody players.
Yikho ngazani kuyahlupha, eh?
Ya, because uma ungabona umuntu ongaperforme right, I mean, kumele umkhamise ku-reserve side, then buy a good player. Ezitanto zonu zaba ku-relegation of it.
Ukuthi ingarelegatwa yini kamatshoba?
Ya, izo iyayehla. Ofisi abantu bazobona njengamanje abantu bayinvete i-ground. So it's not right. Yeah, the best thing is, Matinda is not wrong. Matinda is a good coach, was a good player. All those players abavedlala, they can help you, Alenders.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke Bhekisipho, isikhathi sakho 1 minute sasitshayele, sibongele kakhulu baba.
Okay,
okay, bye-bye. Sizokuthiwa silo munye ubaba lapha ecingwani othi ngizithini lobani. Kunjani?
Ye, kunjani sibuthi
ye, akuphosela kho 1 minute exactly, ngamafitshane. Ubona njani ukwenzakala kuphosa?
Hayi, hayi, kuyasifisa isithunzi, kodwa mina bengisacela ukuthi bonke abantu abadala mhlawumbe nalaba abazodlalela ibhoso ngoba behlale phansi behlanganisa amakhanda uma kufuneka izimali kuzanye ukudinga izimali iqembu elikhulu kangaka ma kuzothola iyadlala ehlathini kuzoba yinto enjani kodwa
kungalunga kodwa ye kube hathi
hayi kuzolunga nje kufuna nje ukuthi kuhlabe phansi kube nomcabango ojulileyo kakhulu ngayo ibhoso liqembe elikhulu kakhulu lelo vele kungawusa nesithuzi
selizweniampela
ma kuthiwa yayile ndo
ye siyakuzwa kakhulu hayi sibonge kakhulu ungadinelo kusasa isikhathi duba
kulungile
ya okay babayi siyabonga kakhulu ke abantu abangenileyo khonapha ke emsakazweni wethu kwezomculo lamhlanje wothi sizwe ukuthi silobani sibona ngazani silo Charles Banda uCharles Banda sibili ngwesunduza nanguke uCharles Banda akele mozwe
empileni yami ngikhethewe yensizini yami kuzohlala uthandula empileni yami ngikhethewe yensizini yami kuzohlala uthandula thandola ko thandola ko thandola ko
igama lami ngu-Charles Banda ngisuka lapha emagwegwe ngazalelwa kobulawayo khona lapha ngo-1987 ibizwe lami lwesteji ngumahlaba ngalithathela kuba bami the late Simon Banda the pioneer of ingube the founder member of Sunduza Dance Theatre okuthiwa yisunduza boy kudala so mna thesi mesebhethele umsebenzi ngikhuka ilegasi yakhe kathela mse mfunde okuningi ekusebenzeni kulokhu bengangayenzi into zokuhlabela ngikali ukwenza ngo-2013 after ukushona kukababa wami yikho lapho ngaqala khona ukusebenza khona into zama-art
ndiwe thikhondi changa ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhale pamtima wanga thikhondi changa ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhale pamtima wanga
empileni yami ngikhethewe yensizini yami kuzohlala uthandula empileni yami ngikhethewe yensizini yami kuzohlala uthandula thandola ko 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 thandola ko
mina kathesi yi-artistic director kuSunduza Dance Theatre imethe ngiqhuba isunduza last year sike saqhuba umsebenzi omkhulu kakhulu esikuthethe sawuhambisa e-ground town e-Eastern Cape tri-national arts festival sahambisa i-second production okuthiwa ngu-voices from the rock ekhuluma ngematopo kanye lobulawayo
ngaphandle kwakho sithandwa sami nguwe 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 kuphela some people jealousy balomona balomona some people jealousy when my baby
empileni yami ngikhethewe yensizini yami kuzohlala uthandula empileni yami ngikhethewe yensizini yami kuzohlala uthandula thandola ko thandola ko thandola ko thandola ko thandola ko thandola ko
kathethi sikhangelele ukuthi sihambise i-production okuthiwa The Adventures of Robert Moffat. Nayo it's a historical production adapter from umadari zika-Robert Moffat ku-National Archives of Zimbabwe. So lo msebenzi sikhangelele ukuthi siweze next month mhlaka-26 June sabe sikhona le e-Cape Town National Arts Festival siperforma leyo show.
Ye siyabonga kakhulu ke salethulela ihlandla lesibili kusasa singake hlukani ngothi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje ibandla leZANU PF lithi uMnumzana Nelson Chamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla le-MTC kodwa ibandla le-MTC lithi kuyamangalisa ukuthi iZANU PF idingani ebandleni leli siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olivalelisayo uKip Stube.